Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 30 kuZibandlela 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni sethu lamhlanje.
Sifuna ukuthi kube lenkulumo ezabisa amaZimbabwens wonke ndawonye, kuvela ama-church, kuvela ku-civil society, kuvela kuma-political parties, kuma-women's organizations, kuma-youth, ku-government. Sithi kwaxa endlini eyodwa sikhulume ngokuthi yikwini esingakwenza ukuthi ilizwe lethu liqhubekele phambili.
Amabandla ezombusazwe amathathu aphikisayo amanyene kunkuthazo yokusungulwa kwenkulumo zokulungisisa inkinga ezibhekane lelizwe.
Ukuziwa ukuthi i-government policy yini ukuthi amasosha lamapolisa ahambe ekha abantu ebalandela ezindlini zabo, abantu bezihlalele, kungayisikho ukuthi engxenye yilabana ababe ku-protest sebelandela abantu abadala abazihlaleleyo.
Udaba lokuhlukuluzwa kwabantu ngabezomvikela elizweni belusegudwini yedale lephalamende lamuhla, lapho amalunga ebandla le-MDC abuzisise umphathintambo obona ngezemthetho umnumzana Zihambi ngalo. Kwezemidlalo, umkhokheli wenhlanganiso yeZifa Southern Region u-Andrew Tapela wethule inhlelo abalazo phambilini kokuqala kwemidlalo yalonyaka esigabeni sakhe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazi. Amabandla ezombusazwe amathathu aphikisayo abalisa ele-MDC, ele-Coalition of Democrats, lele-People's Democratic Party, amanyene kunkuthazo yokusungulwa kokukhulumisana kwenhlangothi zonke zempilo eZimbabwe ngenhloso yokulungisisa inkinga ezibhekana lelizwe. Intatha yezindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Khuluma emhlanganweni lentathelo zindaba oyenzelwe eHarare lamhlanje uDokotela Thokozani Khuphe okhokhela ibandla le-MDCT wazise ukuba inhloso yokukhuthaza umhlangano onje ikuba kuphunywe lamacebo okulungisisa ilizwe libuyele kusimo salo sakudala, abantu bebe lempilo engcono, okungenzakala kuphela nxa abantu bangafaka amakhanda ndawonye.
Sifuna ukuthi kube lenkulumo ezabisa amaZimbabwens wonke ndawonye, kuvela ama-church, kuvela ku-civil society, kuvela kuma-political parties, kuma-women's organizations, kuma-youth, ku-government. Sithi kwaxa endlini eyodwa sikhulume ngokuthi yikwini esingakwenza ukuthi ilizwe lethu liqhubekele phambili.
Ngokuqhubeke ethi indlela isimo somnotho esibhidlika ngayo ayisaqondanga ngoba sokuhlukuluza abantu asebehlala bebhekana lobunzima bokwengezelelwa intengo yempahla yokudla mahlayana, ukusilela kwamanzi, ukungatholi usizo lokwelatsha lokunye okunenginenye. Unkosikazi Priscilla Misihayirambi Mushonga wobandla le-MDCT uthi into edanisayo kakhulu yukuthi konke lokhu kusenzakala abantu baphinde babhekana lodlakela.
Udlakela lonke nje alulunganga, yikho sifuna ukuthi kasikhangele nini ukuthi udlakela lwangkhona lungalungiswa njani. Yebo, singabe sikhangele okwayizulu, kodwa-ke yona le into yodlakele sayibona ngesikhathi segugurawundi, sayibona ngesikhathi sabo 2000. Singabo yethuka kakhulu ngoba hhashi sesikubone namuhla, yinto esimele siyilungise ukuthi kade vele luvela buphele ngokwalo.
Amabandla la asole kakhulu udlakela osulusenza ngani ilizwe lihlala likusikhathi sokhetho nsuku zonke, ethi sesifikile isikhathi sokuthi abantu bakhulumisane besebenzele ndawonye. UMakhuphe uthi emizameni yokuqinisa inkuthazo yabo le bazakhulumisana lamanye amazwe.
Thina kathe sizaqala siyingeje ama-diplomats lapha sibatshele uhlelo esifuna ukulenza. Sisuke lapha siyayingenja i-regional le-international community, sisuke lapho si-ingenje yona uhulumende njenge-political actor njalo njalo futhi njengohulumende ngokuthi yibo abakhona ukuthi bakithi asibuye nini ndawonye, kasikhulume nini izinto ziwoniwa ngomlomo zilungisiswa ngomlomo.
Ukhulumende kaMongameli Emmerson Mnangagwa evezelayo ukuba sokungadingakala ukuba abantu bekhulumisane kudaba lokwakha isizwe. Amabandla la athi akakhethi okumele aze emhlanganweni lo okugoqela okhokhela elinye icele le-MDC umnumzana Nelson Chamisa nxa efuna. Bethi inkulumo lezi kumele zigqile ekulungisiseni umumo wenhlangothi zonke zempilo elizweni okugoqela ezomnotho, ukulandelwa kwesekelo sombuso, umbuso obalulekileyo, ukuvimba ukuqhamuka ke kobudlwangudlwangu, ukulwisana lomkhuba wenkohlakalo lokufumbathisana kunye lokulungisiswa kobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Udaba lokuhlukuluzwa kwabantu ngamapholisa lamasosha elizweni belusegudwini ePhalamende lamuhla lapho amalunga edale leli awebandla leMDC abuzisise umphathintambo obona ngezemthetho umnumzana Ziyambi Ziyambi ukuthi kule mizamo uhulumende ayenzayo na ukuqeda lolu hlupho. Umnumzana Ziyambi uthi nxa ekhona amapholisa kumbe amasosha abangela lolu dlakela azabotshwa. Iziphathamandla zikahulumende ezigoqela isikhulumeli sikamongameli Mnangagwa umnumzana George Charamba, obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mtswangwa, kanye lobona ngokwenzakala ekhaya umnumzana Kane Matema babikwa besithi amapholisa lamasosha azaqhubeka ihlolisisa umumo ezitaladini ukwenzela ukulondoloza ukuthula ikakhulu nxa kule mbiko yokuthi abantu bafuna ukutshengisela. Okunengi okwenzakale ePhalamende asikuzweni kungxoxo lomsekeli kamkhokheli we-MDC kuleli dale, u-Deputy Chief Whip unkosikazi noMathemba Ndlovu.
Hayi, impendulo evela kumphathi intambo vele ayisoze ife yasise, ngoba ngabantu engingathi kumbeni bakhavela indaba yabo. Njengokuthi elizweni kuyizinto ziyenzakala kule evidence kulama-peaks but bayabeswa la kunjalo layenza njalo. Ubuziwe ukuthi i-government policy yini ukuthi amasosha lamapholisa ayahambe ekha abantu ebalandela ezindlini zabo abantu bezihlalele, kungayisikuthi engxenye yilabana ababekuprotest sebelanda labantu abadala abazihlaleleyo. Konke khonokho vele kazayeke ephendule umbuzo, kodwa uphendule wokwala esithi avela kunanto enjalo akunabufakazi. Nxa kuyukuthi kukhona sizainvestigetha, sizakubona
khonokho ukuthi kuza investigethwa khona kulisuthisa.
Hayi, vela kusuthisa ngathi bazathi bazainvestigetha nini besala izinto ezenzakale ebuthanye besithi ngezika 2016. Vela zange bedingisise, instead bona bebe-accuse thini ukuthi vela sifuna ukuzalutho yini elaliyenza konke khona lokho, yini FDC elaliyenza khonokho.
Amalunga edale lephalamende awebandla leZANU-PF wona atheni ngalolu daba?
No, ePhalamende kulento okuthiwa yi-whipping system. Njengoba kade bele caucus engene ekuseni yaze yaphuma emini namhlobo, ubona nje ukuthi abantu laba babawithile ukuthi into le kumele ukuthi noma uminister wabekhulumane kumele bephonge uthi amatafula bethaya izandla. Ayisikho, ububona nje ukuthi noma bekwenza abanye ayisikho abakufuna ukukwenza lokhu. Kathi ngenxa yokuthi uyakwazi imithetho yephalamente injani, ungahamba genesiyo phathi yatomqoji wabantu babezesaba khonokho, yikho abakwenzileyo sibili.
Lo ngunkosikazi noMathemba Ndlovu, umsekeli kamkhokheli we-MDC kudalele ephalamende u-Deputy Chief Whip sixoxelayo eseHarare.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Isikhulumi seziphepheli zeZimbabwe ezisenkambeni yeDukhu kwele Botswana umnumzana Bheki Mpilo weza uthi akusilo qiniso ukuthi iziphepheli ezidlula amakhulu angamachumi amathathu zizaphindela ekhaya kuyonale inyanga. Intatha yezindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya uxoxe lo weza wasethulela lolu daba.
Lokhe kulesiphepheli zeZimbabwe ezidlula amakhulu ayisithupha enkambeni yeDukhu phandle kwedolobho leFrancistown kwele Botswana kulehlekana nje eseliphindele ekhaya. Isikhulumise isiphepheli enkambeni yedukhwi, umnumzana Bheki Impilo weza uthi ayisilo qiniso ukuthi abedlula amakhulu amathathu bekumele baphindele ekhaya ngozibandlela.
Akulandula kakukho kakwenzakali, akuphili ngapha lapho esikhona thina. Uyatholisa ukuthi abantu bona abalutshwana babuyele emuva, abalokhu bebuyela nje mbijana mbijana, bafika futhi bathwale nzima nxa befika eboda bengatholi uncedo. Sikhuluma nje bona abantu okukhuluma ngabo ababuyelileyo nje, abalutshwana ababuyele emalangeni adlulileyo, bathwele nzima lokhu beseboda, lokhu bethengisa ukuthi kuzaba le-transport, kuzaba le-transport. Nakulandula yebo ye babuyela abanye 1-1 bebuyele emuva.
Uthi abantu abaningi bamadolo nzima ngoba kukuningi ongahambi kahle. Ngitsho le nhlanganiso ebona ngesiphephele e-United Nations High Commission on Refugees ingaphi kuhle imali. Uthi iningi lathiselwa imizi ngesikhathi sokhetho lokudinga umongameli weZimbabwe umnyaka 2008, nakho abasela lutho uma bebuyela ekhaya.
Ngawuhulumende la yaphakamisa amasocks, abantu bayacabanga kakhulu, imikhumbulo iminingi. Wakathesi sikhuluma ngakho ukuthi umuntu okhona lapha adweza ndingumuntu owayelo muzi, wayele nto yonke, wayele nkomo, wayele zifuyo, konke lokho kakusekho. Njalo kwathathwa yibo futhi abantu bezanu abaningi bona bama-youth ngesikhathi sangikhona soneso besenza into zabo.
Uweza uthi isifiso sokubuyela ekhaya sikhona ngoba bathandi ukuhlala enkambeni bevalelwe bengenzi lutho, kodwa kumele kuntshintshe okuningi ngaphambi kokuthi baphindele emuva. Uthi kungaba nzima ukuthi umuntu aphonge usukuma esiya ekhaya angakwazi aza kuthola.
Kathesi abanye babuyele ekhaya, uyafika khona le khaya uzwe kuthiwa uyathwala nzima ukuthatha isithupha, kodwa nxa bekhuluma ngapha bakutshela ukuthi wonke is in place. So what is in place? Is it ngumlomo womuntu kumbe kuyini? So izinto ezikhalelwe ukuthi umuntu nxa efika ngale, even i-passport ingamhluphi umuntu kaNkulunkulu, azitholele i-passport yakhe ahambe lapho afuna ukuhamba khona. So izinto okumele ukuthi zikhangelisiswe kakhulu kakhulu, izinto ababuya bezozikhuluma emhlanganeni abakahulumende emhlangano wokugcina womnyaka ophelileyo, ababuye bezigcwalisise ziphelele.
Iziphepheli ziyesaba ukuthi udlakela olwasigxotsha ekhaya ngomnyaka ka-2008 lulakho ukuqhamuka njalo ngoba kulokufuthelana okukhulu khathesi eZimbabwe kwezombusazwe. Owayengumphathi ntambo obona ngendaba zasekhaya kweleZimbabwe, uDokotela Obert Mpofu wathembisa ukuthi osekudlule sekudlule ngaphansi kukahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngesikhathi ekhuthaza iziphepheli ukuthi ziphindele ekhaya. Kodwa abaningi abathembi amazwi kahulumende ngesikhathi usiba lukhuni ngamandla kwezomnotho la kwezombusazwe. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Luyalandela uhlelo lwe-Live Talk ngo 8 o'clock kusiya u-9 o'clock ntambama, lapho esiyabe sikhangela indaba eziphathelane lezizalwane zeZimbabwe esezihlala emazweni awe-diaspora. Olwe-diaspora forum sikhangela udubolo ubhekane lalabo asebebalekela udlakela elizweni besiya komakhelwane. Thumaleni i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Donald Trump weMelika ugcizelele usekelo lwakhe ekulondolozweni kombuso okhululekileyo kweleVenezuela ngonkulumo azenzele osaphethe isikhundla sokuba ngumongameli walelo lizwe uJuan Guaido okwethekeleleni kwakhe esigodlweni sikaTrump eseWhite House namuhla. Kufe abantu ababili ekujikelweni kwebhomba legrenade kweyinye inkonzo yabokholo lwesimuslim kwelephilippines namhlanje. Lesi ngesinye sezehlakalo zodlakela oluqondiswe kwabokholo lwesimuslim ngemva kokuvota kwabantu besekela ukubunjwa kwesizwe sabokholo lolu. Ekuqhubekeni komzabalazo eZimbabwe owaqhamuka ngemva kokutshengisela okwachiya abantu abacatshangelwa ukuthi bayedlula ichumi befile, abanye abalimele lezitolo lemota zichisiwe iningi libikwa libalekela emazweni angumakhelwane. Ngemva kokutshengisela lokhu kwabotshwa inkokheli yebandla le-MDC leyenhlanganiso ezizimeleyo loZulu Mathupha. Lokhu kwabangela abanye ukuthi babaleke elizweni besiya emazweni angumakhelwane. UChris Kande weStudio 7 oxoxa lesizalwane seZimbabwe esesihlala kwele South Africa, umnumzana Cassius Mpofu, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ye, ngike ngeza khona last week ma kuqala ukubanjwa abantu abaningi bevalelwa. Ukuthi kulabantu abaningi abathe baphuma bezapha kwele South Africa, abanye ngathi baye eBotswana kodwa iningi abo bazala bezengale South Africa. Ngoba ukhuluma leSouth Africa lawo kube khulumile wathi uzozama ukuthi isiphathamandla ezaphezulu ziyofika eBotswana ziyobona ukuthi kulabanonselo na ukuthi bengemukela labo bantu. So kushesha ukuthi kulabantu abaningi sebasebenzile ngale South Africa badinga indawo ntshatsha ngoba kukhanya ngathi momomoke ekhaya. Iyakhulu inkokheli zepolitics ezinye abanye ama-MPs kuzobuya labanye labama-civil organization khanya babalekile abaningi bangaphesela.
Bathi befika khona ngapho bathola umumo unjani njengoba sizwa kuthiwa lakho eSouth Africa ungani umnotho ususiya nganxele?
Angithi abantu laba abezile iningi yabo angazi ngabe uzoshintsha leta kodwa iningi yalaba abantu abazile amanda angazulu leyo laba abantu ababalekele umumo okhona okwamali njengoba sifuna abantu abanjengama-MPs lama-councillors labanye abakhokhela ama-organizations amanye athile abayibona betheswa icala ngohulumende lokuthi zibababangela udlakelo lubekhona. So iningi yalabo bantu yibo abezileyo ngesikhathi esihlele esidlulele. Then sokuzothi ma kuthi abakhona abanye abangabalekela umumo womnotho welizwe kuzoba nzima ngoba nangaphapha izinto kazimangakuhle umnotho wethu afika lawomanga kahle loba nje kunemizamo emikhulu abayenzayo ukuthi bathuthukise umnotho kodwa kukhanya hayi kuzathatha lakho isikhathi kuzoba nzima ebantwini abaningi.
Bakhona yini osibazwile abahambayo ekhaya bengasaphenduki ngesikhathi sekhefu lekhisimusi?
Hayi ngathi abaningi abahambayo nekhisimusi baphenduka ngoba abantu abaningi bebecabanga ukuthi umumo okhona ekhaya singakafiki kudlakelo lubekhona bebecabanga ukuthi mhlawumbe izomnotho ezesizinakho sokukhona sokubonakala okungathi impilo abantu. Bafika abantu abaningi baba nokudana ngalokho abakutholileyo sikhangela intengo yezinto izele esezizidula ngayo lokungatholakali kwezinto lokungatholani umsebenzi. So abanye ede behambile ekhaya iningi yabo sibi ngathi baphendukile babukile sebafika lapha hayi ngoba abanye abaningi akhona abesekuke ekhaya ngesikhathi lesesidluleyo bebe abantu abasebenzayo sebe siyabona ukuthi umumo unjani. Bafike bathola ukuthi lokhu abakuthiya kukho khona sokukubi ukudlulaka isikhathi kokwamanje sokukubi ukudlulaka ngesikhathi esisuke ekhaya. So abaphendukile abantu bazile uzozama ukuthi mhlawumbe bangathola imisebenzi laba abanye edibephele umsebenzi nalaba abade besebenza baqhubeke besebenza.
Amapholisa awaguduzi yini abantu endleleni lapho ababe bekhanya ukuthi ngabokuza ngesikhathi esedlule besiza ukuthi bekusenzakala khonoku kunjani kathe?
Hayi kunjalo sokusiya ngenhlanhla zabantu ukuthi bona abantu endleleni ungawuza ngapha into zakho zingabanga kahle le nhlahla engalani ngoba kuqala khona ebhoda kodwa njengoba uhulumende bethi uzokunikela abantu kodwa nabantu azabenikela ebhoda ngabona ukuthi uzobanotileza nga bazozama indlela zokuthi babagcine khonana le naba abazodlula phambili besiza kubosiza kubopitira labojobhele endaweni njalezo kunzima endleleni ukuhamba umuntu engena amaphepha enele ngoba amaphoyisa ayabahamba amanye amaphoyisa ayazwela abantu azithine esitopeni ngoba okuyi-10 rand seyikhokhola abanye vele bayabavalela bagcine sebesekhona. So lani ngiya abantu abanye abambala engibaziyo khona manje abavalelweyo ababanjiwe ngo-January abasehambile abasemakhota ndoda yamacala abathonisiswe banikwa isigoba bazosinikwa nabazofayindiswa nabazogwetshiwa kwezinyanga ezithakathi kunzima endleleni amaphoyisa achiyana amanye azwisisa umumo sekhaya bazwisise ukuthi abantu bayahlupheka bathi okay dlulani abanye bathi a ayivunyelwa sizobisela imvuva abanye bathi okay tolivalela. So sokusiya ngokuthi amapholisa abantu abahlanayo endleleni ngaleso sikhathi acabangene.
Lo ngumnumzana Cassius Mpofu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekhona le eSouth Africa. Kwezemidlalo, umkhokheli wenhlanganiso yezifa Southern Region uAndrew Tapela wethule inhlelo abalazo phambilini kokuqala kwemidlalo yalonyaka esigabeni sakhe esithi abantu bakhangelele inguquko abaqoqa ukuyiletha ukuthuthukisa umdlalo wenguqu kulesi isigaba. intathezi indaba yethu zemidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ngoceleyo.
Inhlanganiso yezifa Southern Region ikhangelele ukuqhuba umhlangano wayo we-annual general meeting ekupheleni kwenyanga kanhlolanja, okuyilapho umgcinisihlalo wayo u-Andrew Thapela athi yikho lapho abazakwazisa khona amaqembu uba bayabe bephumelele yini ukuthola abangaphathisa ngosekelo lwemali.
Lokhu sibhizi sixoxisana lalokhu esingathi ngama-sponsors, abantu abangasi ukwenza iligi yethu ibe le bizo, labo befake indizanyana zabo ukuze labo amakhampani awo akhule. So iy'ngxoxo ezikhona kathesi esithemba ukuthi ngesikhathi sesiyafika emhlanganweni wethu e-AGM sabe sesiziphethile, sibe lakho ukuthi abantu singabatshelani lokuthi nxa sesikuphethile sikuphethe okunganani, nxa lokhu kusaxoxwa sesibangene esinjani. So yiwo-ke amaqhinga esilawo ngokwakathesi.
Sekulesikhathi eside amaqembu adlala kusigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League edlalela ukuthola ithuba lokukhuphuka edlala kusigaba saphezulu ese-Premier Soccer League ukungela mvuzo yemali obambekayo. Amaqembu adlala kulesi sigaba ngawakoBulawayo kanye laseMathebeleland North, okutsho ukuba indleko zokuhamba zithe xaxa, njalo phezu kwalokho kudingakala imali yokubhadala onompembe lamapholisa kanye leyokubhadalela inkundla okudlalelwa khona. Unobhala jikelele weqembu le-Toronto u-Emanxumalo ukuthi nyakenye basebenzise imali eyedlula inkulungwane ezingamashumi amabili zamadola, njalo lo nyaka leyo mali ilakho ukukhuphuka kakhulu ngemva kokukhwela kwentengo yamafutha ezimota.
Nyakenye besilo muntu okade siphathisa ngokubhadala indleko zethu, kodwa lo nyaka hhayi kuzaba nzima ngoba ngokukhwela kwamafutha indleko zokuhambisa nazo zihle zakhuphuka okungenziyo, okutho ukuba lathi kuzaba nzima ukuba sidlale nxa singasatholanga usekelo lwemali.
Kule mibi wethu iqembu lezim Leopards selilobele inhlanganiso yezifa Southern Region liyazisa uba lo nyaka lenelisi ukuqhubeka lokhu lidlala ku-Southern Region Division 1 Soccer League, ikanti eleBhosa 90 lalo kubikwa lingachabalala nxa lingasatholanga usekelo lwemali. Phezu kwendleko zokuhambisa lokubhadala onompembe lamapholisa, amaqembu aphinda njalo ahlawule imali yokubhalisa lenhlanganiso yezifa, njalo lawo abevele edlala kuleague leyinyakenye abhadala inkulungwane ezimbili lamakhulu ayisikhombisa lamashumi amahlanu $2,750 ayiyona egoqela leyokubhalisa abadlali kanye nabaqeqeshi. Amaqembu amatsha wona akhokha lamakhulu amahlanu phezu kwaleyo ehlawulwa ngamaqembu amadala. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Iningi lisola okwenzakala eZimbabwe lisithi kumele uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa asuse ibutho emgwaqweni, njalo akhulumisane lamanye amabandla okwenzela ukuthi kulungisiswe okuhluphayo elizweni. Abanye bathi ibandla leZANU-PF kumele liphume embusweni ngoba selihlulekile ukubusa. Ake sizwe uGibbs Dube weStudio 7 exoxa labanye kuhlelo Zimbabwe Today yasixoxeni esilethulela ebulenjini bokuxhumana obeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele.
Khumalo Kacheni.
Ye, Kacheni unjani?
Ah, ngi-right, ngiyalinjani.
Ngiyaphila kakhulu, unjani Zimbabwe?
Ah, Zimbabwe sakhawula la.
Ye, akutsho Kacheni, tuhamba njani?
Sasezima nje la, ngakhona kokutsho kombuso wakhona lo. Awula nto ezihambayo la. Bona baziyela bodwa, nekakhaheliped yabo vele thina abasitshela abuse, iyizithembiso yakhona sayiboni vele. I-democracy le siyazi ukuthi abadala bayilwela vele aziyiboni la. So kuba nje into yokuthi ngani kuthiwa ukubani ukuthi ayikho kumele kuphile impilo yabo. Lapho kutshaywa nje emgwaqweni wahlakala amasosha amapholisa batshaywa lapho ngikwazi ukuthi tshayelwane. Ngoba impuphuma abangeni badobha idobe tshaywa la, kodwa ngikwazi ukuthi batshayelwane. Impukutshaywa kuphela. So kuzakwazi ukuthi yakhe kuphilelane ukuthi ngingakaphungula nje endlini tshaywe. Ngawazi ukuthi wonini.
So abantu bathini lokhonoko? So abasaripoti lokuripoti?
Ah, uyaripota kubani? Abantu akhona zazizolizalitshabelezivalene ezikhava emehleni. Uyaripota ukuthi ubone bani umuntu okhona ungambulala lefesi yakhe. Kuphela ngaphakathi nje ngoba kungela power yokuthi ungabalanda face to face approach ukuthi ithi kathi nawo hayi indaba ngisapha ngalindlela.
Pho manje kwenziwani nxa kunje mntakaba?
Asakwazi sisakala ukukhuluma ngoba kuyathiwa sesithe ngoba la mawatabo esathi avuke engasebenzi inithi mshade edawoni. Asakwazi sisakale ukuthi yokumele ukuthi kwenzeke ubuwangkona sebeyalinde size ngabo-ke bona ukuthi ngoba yanti bona bafuna ukuthi badlale ucontrol
ukuthi nithathe ngosecingweni ngizwe ukuthi silobani. Ye mama, kunjani?
Ngiyaphila tubelinjani?
Siyaphila kakhulu, ngusikhathele. Manyati,
hayi mina indaba yeZimbabwe leyidubi njise ubuhlungu ngoba lawo masosha lamapholisa angikhona ayi wahlukuluza abantu. Yilo futhi athi nxa ebamba abantu ebabhadalisa izimali ngitho lokho kubizwa kuthiwa i-bribe.
ngendlela yokuthi bayalapha. So angikwazi ukuthi hayi bengayilabantu bezama ukutshengisela ukuthi isimo kasikho right ilizwe lilungiswe ukwenzela ukuthi labo basebenzele kuma-conditions a-right. Manje bona nxa abantu bezama ukuthi balungise balungisela bona musa balungiseli sukuthi abantu nxa besenzile ukuthi bayenzenzela bona bodwa bayenzela wonke umuntu oyisizalwane senzenamabhomisholo ongaphandle kwelizwe. Sometimes ngigcina ngisizwa ubuhlungu ngathi sebe singaphandle ngoba uthole ingane kumbe nxa abantu sebechawa ngale khaya asilala into esingancedisa ngayo but nabantu ukufa kwabo basele sonke nxa ilizwe leZimbabwe lilungalilungela wonke umuntu. Wonke umuntu oyisizalwane seZimbabwe kalilungela abantu abaseZimbabwe bodwa. So angikwazi ukuthi abantu thina singaphandle kwelizwe singancedisa njani abantu labana abaphakathi ukuze kubonakale kanti singabekho la bantu ababothiweyo. Ngabe yithi esima ngenyawo sizama ukubancedisa ukuthi babhadalele ama-bailout baphume ngoba kade belwela sonke kade bengaziveli bona bodwa. Ngisho ukuthi lawa amapholisa lawo nxa evimba abantu ukuthi bengastrike. Kodwa lokhu babona behamba ngezicathulo ezitekileyo ezingapholishwayo bacakile bayazihluphekela siphila labo nsuku zonke bayazihawulela. Futhi ngiswele manje ukuthi kuyini okubayenza lokho.
Pho manje kuyalungiswa njani khonokho Ntombenda?
Nambe sengaphandle kwelizwe nxa singabambani ukuthi sithengisele ukuthi into leyanenzakala eZimbabwe yenziwa ngamapholisa kasiyithandi thina sile power ngoba singaphandle singancedisa abaphakathi nangemali singancedisa abaphakathi ngokuthengisela emazweni esikiwo ukuthi into eyenzakala elizweni lakithi kasiyithandi ngoba labana abantu abafelanga bona bodwa bafele umuntu wonke ozalwa eZimbabwe. Sathi ilizwe lingavuka litshintshile thina siyavuka si-enjoya abayizilima babi besebengasakwanisa abafileyo baze befele yabona.
Kodwa kuyalungiseka yini kumbe vele lapha abantu siyakhuluma nje?
Kodwa thina nxa singavala ama-tolls ama-embassy xa singavala ama-embassy akithi awonke emazweni esikiwo sitshengisele ukuthi asithandi inisezakala eZimbabwe ukutho ukuthi singeke sikwanise yini?
Kodwa ke sizwile i-ANC sithi okuhlupha ngama-sanctions izijezo zenodo.
Hayi sanctions i-ANC lezano yinto eyodwa waye kanti i-ANC igijimela kuma-sanctions ingakhulumi ngabantu ababuleweyo.
Ngizokuthiwa ke silo baba ecingwani
mina baba Dube into ebengikhale ngayo kakhulu ngibone laphana ukuthi uhlelo sikhuluma kakhulu ngendaba yamasosha uchayina abantu kulento nje question ebengithanda ukuyazi ukuthi amasosha lamapholisa abayibo abasebenzeZimbabwe are very families coming through or citizens from Zimbabwe who are not feeling this pain which makes me feel like you pay me. Ngoba into yakhona izwisa ubuhlungu ukuthi how can they do this to abafowabo. Uhlupho lolo mhlawumbe lu-affecta thina abantu ezi-individual nethi ama-government officials akubona. Into engimangalisa ukuthi why kuhleli kushaya abantu ngokuthi kunesimo esinjalo bona siba-affecti na isimo sakhona. Siyabona.
Ye, ngizokuthola sithi lo baba-ke u-Richard Ncube ecingwane.
I-problem esilayo into yokuqala zinkokheli zethu eZimbabwe. Laba abantu be-opposition they are too biased. Kabakhangeli abantu general public bakhangela bona ngokwabo kabakhangeli ukuthi khona abanye abantu babenefitha. Ungakhangela imithetho eminingi ekhulunywa eParliament epasiswa eParliament ibhizi ngale eParliament kayincedi uZulu.
Laba ngabanye abaxoxa lo gifts to be with Studio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuxhumana obe Facebook ukhasi le VOA Ndebele. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela amabandla eZimbabwe abezombusazwe amathathu aphikisayo amanyene kunkuthazo yokusungulwa kwenkulumo zokulungisisa inkinga ezibhekane lelizwe. Udaba lokuhlukuluzwa kwabantu ngabezomvikela elizweni belusegudwini edalele ephalamente namuhla. Wezemidlalo umkhokheli wenhlanganiso yeZifa Southern Region uAndrew Tapela wethule inhlelo abalazo phambilini kokuqala kwemidlalo yalonyaka esigabeni sakhe. Oliver Lelisayo ngusithandekile ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.